I position ekhulunywa nguHelen Zille i-legal position e-correct. Uza khumbula ke ukuthi kuyohanjisana emthethandaba izalwane zeZimbabwe labo Africa Diaspora Forum labo Helen Suzman Foundation besilwa lo minister ukuthi wenza ama decisions are irrational uma ukhangelane lezizalwane zeZimbabwe especially ama permit holders. So i-court yavumelana labo ukuthi hayi kufanele ayenze irrational decision. UHelen Zille ke ngalokho u-reasonable and rational ngoba abantu sebakhe izimpilo zabo lapha eSouth Africa abanye sebethethe lapha abanye sebelabantwana la ukuthi uvuke nje kuseni unguminister uthi hayi laba sesibaxotsha kuyabe kuyinto irrational kakhulu.
Yes, siyabona ukuthi kolo manje iANC leDA bakhanya ngazani bangena enkulumeni esiqhathekileyo ezokubumba uhulumende. So ke lokhu kunganceda njani abantu beZimbabwe abakhona ngapho kweSouth Africa ikakhulu labo labo abaphethe amaphepha lawo eZebu?
Well, angila shua ukuthi inkulumo ze-DA le-ANC zingaba le-direct impact yini ebantwini baseZimbabwe or ebantwini abamnyama. Kunzima at this stage ukuthi ubana utsho ngoba sikaboni kahle ama-conditions afakwa yi-DA. Abakafaki njalo ama-conditions pertaining ama-issues anjengeZep. So asingeke sijabule okwamanje sisabhekile ukuthi sibone ukubana uhulumende uzakhiwa ngubani. Mhlawumbe agcine ngakhonga ye-ANC le-DA agcine enziwe mhlawumbe i-EFF mbeni Patriotic Alliance mbeni MK khonokho kuzenza ukuthi kutshintshe izinqumo ezithile. Kodwa ke uma sikhangele i-court judgment eyalethwa la i-constitutional court ukuthi isinqumo sikaminister sasi-irrational and unreasonable. So yikho lapho kulethemba khona ukubana amakhodi anganquma ngenyini njwana sayanquma. So even uhulumeni okhona uzathatha isinqumo esiqondileyo.